Iningi lezakhamizi libikwa selibanjwa ngamandla okuhambisa inkomo emaplazini ngoba kungasela kudla emakhaya. Umnumzana Gabriel Moyo oyemawane eGwanda uthi lanxa amanzi esesekhona kabaselalo ithemba lokuthi angabenela bona izifuyo zabo kanye lenyamazana zenhle.
Izifuyo sibili, hhayi izifuyo ukudla kakusekho. Akusekho sibili, abantu abafana sebehambisa emapulazini ukuthi bayezelusa khona le mapulazini. Ngoba hhayi lapho ekhaya phela sokuwomile, sokuwomile, hhayi utshani abukho sibili. Lo nyaka izifuyo ziyakufa, lo nyaka ziyakufa sibili. Ngoba vele ukuthi lokuthenga ukudla, sebeqalisile futhi akwabo ukuthenga ukudla. Bayasitokha, bayasitokha ukwenzela ukuthi khonapho sokufika kubo ogasi September lapho zibe sezifidwa ngoba zingawa.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Alex Fanda wenkatshi eGwanda North odwa amanzi lawo aludubo.
Indlala ikhona ebantwini kodwa olwenkomo yilo olukhulu kakhulu. Inkomo ziyacuba, akulamanzi, kuncediswayo kakukho. Ezethu thina esingalalutho zizaphela. Njengalo nyaka khona vele kakula nkomo esizasala la. Dala thina sisakhula kwakubiswa amabhelana otshani. Yiyo ayinceda inkomo. Namhlanje kakukho, inkomo sizazinceda ngani?
Umnumzana Thembani Moyo eMapate eGwanda South uthi labo babhekane lodubo olufanayo.
So isimo samazwi onyaka sisibeke kwelinye izinga elesabisayo ukuthi hhayi onyaka selukuza kuba nzima. Nxa izulu ngaphansi sesiphonga ukukhuleka nje ukuthi ngawo uNkulunkulu uyasibona izulu liphangisa ukuna. Nxa lingaphangisanga ukuna, hhayi sekubi vele, hhayi sekurongo. Ngoba into yakhona amadamu akhona since mva agejwa ngoSmith. So la namhlanje amajara edamu kwakhona lokhu sesekhona akusela vele, akusatholi ngitho ukuthi vele sokuthatha amamanzi nje amaluthwane kula manzi vele ukuya lokuya akusela lutho sokuthile.
Ematobo bona bathi amadlela khona kodwa izifuyo zabo sezihlaselwe yimikhuhlane abangayizwisisiyo. Lokho kufakazwe ngesinye sezakhamizi salumango umnumzana Colin Ngwenya.
Into ehlupha kakhulu engiyibonayo imikhuhlane yenkomo eqhamukayo esingayijwayelanga. Thola inkomo seziqhuqha, inkomo ziqhuqha iqhuqha iqhuqha izife ungazi ukuthi iqhuqhiswa yini. Kodwa iyazi inonile nje uma uyikhangele ngamehlo enyama ubona inkomo enonileyo nje engela problem kodwa ubusumangala ma isiqhuqha izife. Ikhona nje esibhekane lakho kade sifisa ukuthi alibani amalokhuzini bayenza i-research babona ukuthi sesihlaselwe umkhuhlane onjani.
Umqondisi ogatsha lwezokulima ezansi emaNdebeleni umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngesimo senkomo kulesi sabelo. Ngomnyaka ka-2020 inkomo ezifika inkulungwane ezingama-20,000 zabulawa indlala kulesi sabelo. Kusenjalo kulomntwana wesikolo ogqotshwe ibhasi wafa izolo esengezane eGwanda South. Le bhasi kubikwa ibiseyathola abantu abakade besiye emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ukukhankasela usekelo kukhetho okugqutshelwe ebulilima lamhlanje. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.